Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident se nika esingathi ngama token of appreciation ikubonga laba bantu abazi ukuthi babambeka embusweni. Asonto emangalisayo kakhulu ngoba konke kade sikwazi ukuthi laba bantu baza kubekwa esihlalweni zona lezi.
Uhulumende wethule amagama abaphiwe izikhundla zaphezulu kuhlangothi lwabezomvikela ngumongameli Mnangagwa.
Ukuthi sibuyele kuprice iyayizolo kumbeni kube yi-$1 ama-consumers athakaza kakhulu. Kodwa okuhluphayo ngokuthi khona abantu abadla isinkwa kuphela.
Intengo yesinkwa ebisikhweziwe isehlisiwe yabuyela kwendala. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC selikhethe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuba umkhokheli walo omutsha enqoba unkosikazi Dlamini Zuma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unobhala omkhulu emahofisini kamongameli ledale labaphathi ntambo ele cabinet umnumzana Meshack Sibanda wethule amagama abaphiwe izikhundla zaphezulu kuhlangothi lwabezomvikela ngumongameli Mnangagwa. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Obekhokela ibutho lesizwe uDefence Forces Commander Constantino Kuvea Nyikadzino Chiwenga usesiya ekuphumuleni elindele ukuphiwa omunye umsebenzi. Kuthi uLieutenant General Valerio Philip Sibanda sekunguye osezothatha leso sikhundla. Ngaphambilini uGeneral Sibanda ubele sikhundla sikaLieutenant General kubutho leZimbabwe National Army. UAmbassador Major General Edzai Absalom Chanyuka Chimoyo usekhwezwe waphiwa isikhundla sokuba ngu-Lieutenant General. Ngaphambilini uMajor General Chimonyo ube ngummeli weZimbabwe eTanzania. Kuthi u-Air Vice Marshal Elson Moyo usekhwezwe kusikhundla sakhe waba ngu-Air Marshal esethatha isikhundla sokuba ngukomanda kubutho le-Air Force. Usikomitshi wamapolisa uCommissioner General Augustine Chiuri useye kukhefu kusukela mhlaka 15 Mpalakazi 2017 elindele ukuba aye kuphumuleni kumpentsheni. Umsekeli wakhe uDeputy Commissioner General Godwin Matanga nguye osezophatha isikhundla abe naso. UZulu weHarare okubalisa umnumzana Caleb Mangena uthi akumangalisi lokho sekusenzakala kwabakubutho.
UPresident se nika esingathi ngama token of appreciation ikubonga laba bantu abazi ukuthi babambeka embusweni. Asonto emangalisayo kakhulu ngoba konke kade sikwazi ukuthi laba bantu baza kubekwa esihlalweni zona lezi.
Kodwa uthi kuyethusa ngoba sekuvela mgceke ukuba bebevele bengabantu abaphatheke kwezombusazwe.
Into engani yayithusa kakhulu ngoba asisakwazi ukuthi laba bantu bacabangani ngelizwe kumbe laba bantu baza kwenzani ngoba kakhulu sikhangele ukuthi amasosha asobantu abalula kumbe abantu abajayelekile ukuthi bengene kuze umbuso welizwe.
U-Air Marshal Perence Shiri owaphiwa isikhundla sokuba ngumphathi ntambo wezokulima usephiwe isikhundla sokuba ngu-Air Chief Marshal lapho esesiya kumpentsheni. Kuthi uMajor General Sibusiso Moyo yena usengumphathi ntambo wezobudlelwano laba kwamanye amazwe osesiya kumpentsheni laye. Yena ukhwezwe waphiwa isikhundla sokuba ngu-Lieutenant General. UMajor General Angel Betty Rugeje yena esekhwezwe ukuba ngu-Lieutenant General esesiya kumpentsheni laye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM, lango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of Sunshine, Land of Plenty.
Intengo yesinkwa ebikhweziwe isiyehlisiwe yabuyela kwendala. Abakubhizimusi lokulungiswa lokuthengiswa kwempahla bathi bazaqoqa umhlangano wokuhlolisisa intengo yenye yempahla elentengo esiqansile. UMavis Kamose thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvunyelenwe emhlanganweni owenziwe ngabakubhizimusi lezokuthengisa lokuthenga impahla ojonge ukubonisana ngokungenziwa ngodaba lwentengo yempahla. Umphathi ntambo wezokuqhutshwa kwamabhizimusi uDr. Mike Bima uthi lumhlangano wesiphangiphangi ubizwe ngemva kokukhalaza kwaZulu ngempela viki lapho avuke ngomgqibelo ebona intengo yesinkwa isiqansile ngesilinganiso sokulichumi ekhulwini ilofu lilinye.
Saka zvinhu sehurumende
tina njengohulumende besifuna ukuzwisisa ukuba kuyini okwenzakalayo njengoba kungekho ukukhulumisana loba umhlangano othe wabakhona ngalolu daba. Siyajabula ukuba abamela abapheka isinkwa labatholisa okudingakalayo okufana leflower babekhona kulomhlangano.
Umqondisi wenhlanganiso yelungelo labathengi eye Consumer Council of Zimbabwe unkosikazi Rosemary Siyachitema uthi lizojabulisa uZulu inyathelo lokwehliswa kwentengo yesinkwa.
Ngiyabona ukuthi ama-consumers akazakuthakazelela okukhulunyweyo ngoba ukuthi isinkwa sibe yi-$1.10 kuyakubuhle kakhulu ngoba konke okunye imithengo yayo sihambe phezulu. Okuthi sibuyele ku-price iyayizolo kumbeni kube yi-$1 ama-consumers athakaza kakhulu. Kodwa okuhluphayo ngokuthi khona abantu abadla isinkwa kuphela, badla inyama, badla irayisi, badla lokhu lalokhu lalokhu, ungakhangeli imithengo yezinto zonke zinizo, imithengo yayo sihambe phezulu. And siyakubona ngeviki ngeviki kuhamba phezulu kumbeni yi-$0.10 kumbeni yi-$0.20 ekupheleni kwakho ngokuthi khona i-basket esiyiphezulu kakhulu.
Kodwa ethi ulokudana okukhulu ngoba ebona ikhisimusi ingasoze ibe ngenhle lonyaka kuZulu weZimbabwe.
Iyaba yikhisimusi engandle kakhulu ngoba kutho ukuthi khona abantu bazakuthenga ukulutshwane ngokulutshwane. Kodwa thina sikhuza abathengi ukuthi khona nxa bekwanisa bathengi bebaningi ukwenzela ukuthi bathengeke e-wholesale imithengo yangkhona iyabe phansi.
Usiyachitema uthi akukho abangakwenza ukulondoloza amalungelo abathengi njenge-Consumer Council of Zimbabwe nxa ungekho umthetho obasekelayo wenze lokho. Uhulumende lokhu edonsa inyawo ukubeka umthetho we-Consumer Protection Act kunje isiyisithupha iminyaka lokhu walungiswayo osesekusibanga se-bill. Abenhlanganiso ye-National Competitiveness Commission bebikwa bezongena umhlangano labapheka isinkwa kulungisiswe okuhluphayo kulolu hlangothi. Ekhuluma emhlanganweni lowo uDr. Bima ukhuthaze bonke abaphatheke kwezamabhizimusi ukuba babe yingxenye yokudinga indlela zokuxazulula inkinga ezibhekane lo hlangothi lolu ikakhulu kwezokulungisa impahla yokugoqela okuthengiswayo. Abangene umhlangano walamhla babalisa iziphathamandla ezivele unhlanganiso ezibalisa abakubhanga elikhulu lelizwe iReserve Bank of Zimbabwe, Confederation of Zimbabwe Industries CZI, Grain Millers Association of Zimbabwe GMAZ, Bakers Association of Zimbabwe BAZ, Confederation of Zimbabwe Retailers Association, Zimbabwe National Chambers of Commerce ZNCC, Consumer Council of Zimbabwe CCZ, National Competitiveness Commission NCC, Labe Competition and Tariff Commission. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Ngosenjalo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalele eParliament uthi kufanele kudingisiswe imbangela yokukhwezwa kwentengo yempahla ngoba mhlawumbe abanini bamabhizimusi bengabe bebhekane lobunzima.
Awuhlali phansi kufaka amakhanda ndawoni sibonisane ama-retailers lama-manufacturers kurikani indaba le isisukela ngabe ngoba kwesinye isikhathi siyabe siloku sizama ukuthi sibambe inhlwa ekhanda sibesisishiye umzimba wonke usibuyela phakathi. Kukhona okukhona okumele kuphile. Amboni ukuthi baphonge ukukhwezela nje ukuthi bakhawule nje nxa bekwenza khonoku the much more na the full arm of the law izabehlela. Kodwa nxa kula izizathu azikhangele ngoba ngiyakwazi ukuthina kule issues lalezi ezendaba ye-bond against US dollar nokuzi-percentages ezikhona zalezi and nxa ukhangela ama-manufacturers abaningi into lezi bazihoda phandle kwelizwe. So maybe sokumele sikhangeleni khona ukuthi naba i-reserve bank as well giving ama imali free money ukuthi bebeyothenga ama raw materials abo lawo especially like indawo yesinkwa leyo xa kufunakala iflower banganiwa yini imali yokuyathenga iflower leyo just like reserve bebeyidrinkile for i-fair industry and yet still noma bebekwenza ku-fair industry i-fair akhona kayiyehli ilokuyalikhwelile kusuzumntu kanti ngamani abantu labo. So we need to look at this thing holistically rather than just attack maybe the retailers only singakani nazintona kanti bona bakuthethe ngabo kwinto lokho.
Ukuqonga kwentengo yempahla lokhu kuyafanana lalokhu yano kwakuqala yini wake wakhuluma ngawo kumaphephandaba lemsakazweni usithi udingisisile wafica ukuthi hayi bayakhweza nje mahlayana.
Sokufuna ukushiyana nganazelona bakhona abanye ababekhweza nje mahlayana nje befuna ukwenza lokho sikuthi ngesihlo yi-profit hearing. Bese sibakhona futhi abanye ababebe-genuine umuntu ayokuthi hayi khangela ukuthi mina ngenza isimpo lesi kumele ndithenge iflower le egoli ngale ngithenga ngemali engaka. So nxa mina ngingaphiwanga imali ibhanga lami la so kumele ngiyothenga imali ana estradini imali le ngiyithenga maybe nge-60% ube nge-50% markup on top of what it is like nxa 50% ngithuthula xa ufuna i-$100 so kumele wena ukhiphe i-150 bond not kumbe i-swiping kumbe i-eco cash. So konke lokwana yinto kumele sizikhangeleni kona kusuka ngaphi kuya ngaphi kuhamba njani.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba mpophoma idalela ephalamende engowebandla lezanu PF njalo engusomabhizimusi sixoxelaye ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo lestudio 7 Live Talk lapho esiyabe sixoxa ngokususwa kwebutho emgwaqweni. Abakhokheli balo besithi sebeugqibile umkhankaso wabo owe-Operation Restore Legacy. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ise-Washington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC selikhethe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuba ngumkhokheli walo omutsha enqoba unkosazana Dlamini Zuma. URamaphosa usekhangelelwe ukuba ngozamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli wele South Africa kukhetho olulandelayo olukhangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ka-2019. ELePakistan lethesa elemelika umlando wokubangela ingxabangxoza lokungezwani emazweni asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika le-South Asia kuyilo elenza ukuthi amazwe axabane ngoba lisiba lezivumelwano ezilwisana lawo mazwe. Uhlelo lokubhalisela ukuvota obelukhangelelwe ukugqitshwa ngolwesibili mhlaka 19 kumpalakazi selungezelelwe isikhathi ngemva kokuba inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamabandla aphikisayo ikhalaze kakhulu ngokuthi uhlelo lolu kumele lwengezelelwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Unkosikazi Sithembiso Khuphe ongu-District Elections Officer wakoBulawayo wazise ukuba uhlelo lolu luzaqhubekela phambili ngamaviki amahlanu kusukela mhla ka-5 zibandlela kusiya ku-13 Mhlolanja ku-2018. Uthe bafisa ukuthi uhlelo lolu nxa luqhubekela phambili lwenziwe lube mobile.
BVR registration isengezelele kusukela mhla ka-5 January isiyagcina mhla ka-13 February. Kathesi akukabi le plani ecacile ukuthi sizasebenzisa njani kodwa thina njengeBulawayo isifiso sethu ukuthi kube mobile.
Ukhuphe uveze njalo ukuthi amapholisa lawo ayavunyelwa ukubhalisela ukuvota kodwa akukacaci ukuthi kuzaqhutshwa njani nxa sokumele bavote ngoba uluhlu olutsha lwamabizo okuvota luvumela umuntu ukuthi avotele lapho ahlala khona.
Amapholisa ayarejista ezindawo eziningi lapho kade siba khona.
Osebenza lenhlanganiso ezimeleyo eGetshenge Community Radio, umnumzana Thomas Sithole, uthe bayasamukela lesi sinqumo esithethwe yiZEC ngoba kuzanikeza iningi labantu ithuba lokubhalisela ukuvota.
Siyasamukela kakhulu kakhulu isicelo sethu lesi esesamkelekile kuzekhi ukuthi bengezelele insuku zokuthi uZulu ayebhalisa ukuvota kukhetho oluzayo luka 2018.
Lokhu kwenzelwa ukuthi abantu abakade bebhekana lobunzima ekubhaliseni ukuvota, ikakhulu labo abalezithupha ezithi abazali babo ngabadabuka kwamanye amazwe ezibhalwe alien, laloba bazalela eZimbabwe benelise labo ukubhalisa. Unkosikazi Mebo Phiri uthi uyajabula kakhulu ngoba esezathola ithuba lokulungisisa incwadi yokuzalwa ende, ngoba okwakhathesi ubesehluleka ngenxa yokuthi ubengalayo leyo ncwadi edingakalayo.
Sizwa silokujabula okukhulu nxa sizwa kuthiwa ama-days okuregister for thina ama-aliens aza extend, ngoba besilokhu sibhizi silwisana lokuthi sithole ama-birth certificate amade ngoba kathesi sisaselalawo amancane.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota bekumele lugqitshwe ngolwesibili, njalo kwaBulawayo sokubhalise abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili, i-195,633. Inani labantu elikhangelelwe ukubhalisa ukuvota zinkulungwane ezingamakhulu amane koBulawayo. Elizweni lonke jikelele sokubhalise abantu abangaba yizigidi ezedlula ezinye lengxenye 4.5 million. Inani labantu elikhangelelwe ukubhalisa ukuvota yizigidi eziyisikhombisa. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya loludaba sixoxe lonobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube, unkosazana Ellen Shiriyetenga, yena othi ukwengezelela isikhathi okwenziweyo kulakho ukuphathisa kodwa kusoze kufinyelele inani elathiwa lizabe selibhalisile emaphethelweni alolu hlelo.
Ukuthi i-extension le kayiphumelele and then njalo mbona ingani vele le mali le ikhona ngoba sihlezi sisebenzelana lama partners that abathi no thina sizalincedi even le UNDP leya yabiza ukuthi no bafuna ukuzincedisa. So mbona ingani even nxa i-government ingathi hayi imali kayikho, but I'm sure kulama partners phandle nalivi ndabo-European Union abafuna ukuncedisa ukuthi uhlelo lolu luphumelele. And lingaphumelela thina vele into ade siyibisa kakhulu ukuthi kaku-extend ngoba besikhalela abantu abaningi abangarejistaki, especially abantu abanye ade besegola ababuya kwezindawo kudaspora abade besebotswana ngezinye indawo eziphandle kwebuzi ukuthi ade bona ababuya ngikuvidiyo naleyo and bezafihlelo lelisenihlelile.
Inani abafuna libhalise lona lelo eliyi-7 million bazalifinyelela na?
Ngasoze zifinyelele sibili, but at least maybe ngane-maybe go 5 khona ngalo mbe almost 6 million, ngoba nxakhangelisisa alaba izeki isebenzisa ama-statistics e-census ka-24 and then nxa ukhangela ku-24 for instance ezindaweni ezinjengabomadebeleleni kuboBulawayo kuboPlumpie ema-south la kubo-March North ngale abaningi because ngenumwelizawumanga kuhle inengi labo sebehambe kubo kwamanye amazwe kubo-South Africa besiyadinga umsebenzi. So inani leli it includes 3 million labantu laba abanjani abahamba ku-South Africa. So sesizakhangethi even iminyaka leyi since 2008 abantu abaningi ama-vectara avaliwe umsebenzi sowungasenda seningi labantu babone okungcono ukuthi bethuthe beyehlala ngapha emakhaya. So ngenye inumber zona phakathi kwema-figures nalawo akhona ku-2012 report okuthi bona izethi basele ukuthi no according to i-census ka-2012 kunabantu abafuna kule nani elingaka and ofuthi ngibona ingani nani langifuna liphezulu kakhulu. Basikhangele ukuthi iningi labantu sebasuka lapha babehlala khona bahamba kwamanye amazwe kumbe bahamba bayakwakha emakhaya.
Unkosazana Ellen Shiriyetenga ngumnobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube. Ubekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Kulandela ukuna kwezulu eliningi ngomnyaka odluleyo okubangelwe lizulu lesikhukhula elilolaka elibizwa ngokuthi nguDinio, amadamu atholisa abantu amanzi edolobheni lakoBulawayo asegcile aze achitha ngemva kokuna kwezulu elingatsho lutho lonyaka. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
amadamu abalisa umtshabezi seligcwele. I-aphancema likusilinganiso sokungamashumi edlula ayisithupha ekhulwini, i-65.2%. Elamzingwane lilesilinganiso samanzi edlula amashumi ayisikhombisa ekhulwini, i-74.6%. Ilowancema ikumashumi ayisificamunwemunye ekhulwini, i-90%. Kuthi inyankuni isilamanzi ayisilinganiso sokungamashumi phose athoba minwe mibili ekhulwini, i-77.5%. Isikhulumi sedolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi ngempela amadamu aselamanzi eneleyo.
Amadamu aletha amanzi edorobheni lakoBulawayo aku-81.47% full. Insiza iku-81.6, inyankuni 79.4. Sikuthokozela ukuthi amadamu lawa aphethe amanzi esiwatholayo kumnyaka odlulileyo kumbe lokuqaleni komnyaka, amanzi avela kucyclone uDineo.
Bakhuthaza abantu ukuba baphathe amanzi ngonanzelelo ukuze idolobho lingabhekani lokusilela kwamanzi.
Siyananzelela zakhamizi ukuthi amanzi akhona emadamu, kodwa esikucelayo ukuthi siwasebenzise kuhle. Ye-water rationing ilokhu ikhona edorobheni, siyacela ukuthi abantu besebenzise ama-limits are within their allocations.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Monica Ncube uthe kuhle ukuba amadamu aselamanzi, kodwa udubo ukuthi iCouncil ivalela abantu abalezikwelede amanzi khona kusaziwa ukuthi iningi labantu alisebenzi.
Bulawayo City Council siyabonga sibili basebenza, kodwa okusikhathazayo kulezi nsuku indlela abayenza ama-water disconnections ngayo inzima.
Omunye umhlali wedolobho lakoBulawayo, uMnumzana Lungelo Ndlovu, uthe kuyajabulisa ukuba idolobho lilamanzi okulakho ukukhanga amankampani afuna ukutshala imali edolobheni.
Ukuba khona kwamanzi kuyinto emqoka kakhulu okungenza kuhuge labantu abangazo.
Abahlali bakoBulawayo kunye lamankampani ambalwa balesikwelede esikhulu samanzi lezinye indleko osekudale ukuba iCouncil ihambe ivalela abantu amanzi. Kulandela ukungani kuhle kwezulu eminyakeni edluleyo, abahlali bedolobho bake babhekana lokusilela kwamanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abakhulayo abasakhulayo abebandla le-MDCT namhla bakhumbule amalunga ebandla labo abathi ahlukuluzwa kumbe babulawelwa izihlobo ngezombusazwe libandla leZANU-PF ngokubanikeza izipho zokudla kwekhisimusi. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kwenzakale emahofisini e-MDCT e-Harvesters lapho obekubuthene amalunga aleli bandla asuka endaweni ezishiyeneyo zeZimbabwe. Ekhuluma emele uhlangothi lwabasakhulayo be-MDC, uMnumzana Obey Sithole uthe baqala uhlelo lolu lokunikeza imuli zamalunga abulawa iZANU-PF ngoba bananzela ukuthi imuli zalaba bantu zisala zidubeka.
So it's an initiative that came after realizing that we had
lolu luhlelo esaluqala njengaba sakhulayo abe MDC sesinanzelele ukuthi imoli zalabo ababehlukuluzwa kumbe abahlukuluzwayo iZANU-PF zisala zidubeka ngemva kokufa kwabo kumbe kokudlula kwabo. Sathi thina njengaba sakhulayo ngangcono sihlale phansi sibone ukuthi singahlanganisa imali zethu njani sibancede bedlale nawo kumbe bekholise lawo ikhisimusi njengabanye.
Obemele abantwana bamalunga ahlukuluzwa lokubulawa iZANU-PF eMashonaland West uZwelibanzi Zwambila ubonge MDCT Youth League ngalesi sipho. Wengeze ethi kubuhlungu ukuthi abantwana bamalunga la sebedubeka besela ukudla lezimali zesikolo lokunye.
Lelo lalamhlanje lo
bekuyi-event e-right kakhulu sikhumbula amaqhawe ethu as MDC abafele empini leyo ukuthi sikhiphe iZANU-PF abaningi engibuzorepresenta eMash West ngabantu abachiye abantwana abancane bengela ivini into yokuthi bebambe
umsekeli womkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Jamisa uthi balamagama abantu azinkulungwane ezingamachumi phose ayisikhombisa 66,000 abahlukunyuzwa iZANU PF njalo iMDCT ayisoze ikhohle amalunga ayo awathe ngamaqhawe empi abayilwa leZANU PF yombuso okukhululeka
thine mdatabase medu thine 66,000
emabhukwini ethu awe-MDC silamabizo akwanisa ukufika 66,000 abantu abaphosa babulawa abanye babulawa iZANU PF ngenxa yezombusazo
abantu abafika amakhulu amahlanu babikwa sebafa ezandleni zeZANU PF ngezikhathi ihlukuluza abantu ngezombusazwe uhlelo lolu lokwabela izipho ngekhisimusi kwabemule ezihlukunyiziweyo abamalunga e-MDCT solule minyaka eyisithupha njalo lugcizelela eminye imisebenzi eyenzwa ngumkhokheli walelo bandla umnumzana Morgan Tswakirayi wakhela abashiselwa izindlu ngabantu beZANU PF kumele isidwe 7 siHarare ngu-Gibson Pepe.
Lo kamehlo kaZulu bangilandela sile themba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-studio 7 ose-Washington DC. Singekehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela. Uhulumende wethule amagama abaphiwe izikhundla zaphezulu kuhlangothi lwabezomvikela ngumongameli Mnangagwa. Intengo yesinkwa ebesikhweziwe icinisisehliswa ibiselwa kwendala. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kuhlelo olulandelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.